Okubonisa kuqakatheke kakhulu ngoba umntwana uthola most of konke okufunakalayo emzimbeni futhi kuqakathekile njalo ukuthi umuntu nxa emonisa elandele ukufundiswa akufundiswayo esibhedlela ukuthi iminyanga zokuqala eziyisithupha emunyisa umntwana engamuphi okunyukudla emunyisi kuphela ngoba uchazo lukamama lulakho konke amanzi and konke okufunakalayo ukuthi kukhulise umntwana ukuthi ingatholi imikhuhlane.
Kuyona liviki yiviki yokukhuthaza omama elizweni lonke jikelele ukuthi bamunyise. Kuyini wena dokotela Lubimbi ongakutshela omama abalaleleyo namhla ukuthi bakwenze ngendaba zokumunyisa nxa besithi bona abalasikhathi sokumunyisa kumele baye emsebenzini?
Okay, ngingabakhuthaza omama ukuthi okuqakathekileyo ukuthi umntwana ayithole uchago oluvela kumama kusho ukuthi ma engakwenza ukuthi umfenyile umntwana uchago lonke. Uchago lolo oluvela kumama luyakwanisa ukuthi ulufake efrijini kumbe lufrizwe ukuze luhlale lungahlobanga umntwana ebeselukhudunyezwa ngokufakwa embodleleni yalo and then ukuthi ufake imbodlela leyi phakathi kwekhontena elamanzi atshisayo. Okuqakatheke ngalokho ukuthi khona uyakwanisa ukuthi uye emsebenzini kodwa lohlele lomntwana ikwanisa ukuhlala emnika uchago oluvela kumama. Ngaleso sikhathi ngizomkhuthaza futhi ukuthi lonika umntwana uchago engamniki ngegula kodwa-ke emnathise kumbe ngenkomitsho ngoba usually isikhathi esiningi umntwana onika uchago ngegula ucina esala umuntu ezeleni ma umama sevele emsebenzini. So engamnathisa ngenkomitsho kuba ngcono ukuthi xa umama ebuya ekwanisa ukuthi emunyise engaliyali.